Mina engikubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona okufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayevota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuzarigwa, asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyikuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Yes, sizwe baba Samaita, ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwani la?
Ngiyibingelele, ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engingayitsho yikuthi amabandla aphikisayo, ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-Triple C, kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota, ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sekujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayerejista bayevota. Kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze itshontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le nqangale kuzaba lokhetho, ibandla elibusayo liyayiphatha imidiya linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ze-BC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama centers lapho kuvotelwa khona. I-ZANU-PF iyayithatha izekhi ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye, baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla leZANU-PF lingani lapha nalapha, kungani liyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni, kambe abachayi lokho kuthiwa i-on call yesilungu.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho ngoba eqinisweni sibili nxa kuyikuthi kulokuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje, mina ngingakubuza nje la odiwe khona kwa thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho kungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni, angithi. Then, ngubani ongenza ukuthi kube namagetsi? Ubona ngathi bonabo abantu abayiwa benza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavotela bazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kule nje lisegcekeni ukuthi akula nto enjalo ezokwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona utshaye lapho, wenwaye lapho kuluma khona. Ungaphongi ukuhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezingaphathelananga lalokho ofuna ukuthi ukuwina. Ziningi izinto ezingakhulunywa yi-opposition laphana ezingalandelwa, eziqumbaqumba abantu balandele bayekwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khona lapha ngomafitshane.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba uMthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwe esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelanwa. kuqakathekile ukuthi kuke kunikezwe abanye ithuba ngoba isystem esilayo leyi isizamile iminyaka yaze yaba isisiya ku-43 kodwa singakuboni ukuphumelela. Ngokunjalo abake behlehle kungena omunye sike sinika abanye ithuba sibone ukuthi mhlawumbe bona bazokwenza kanjani.
Ye, kodwa baba Mthombeni umbuso kawuphakelwane njengegwayi.
Hayi, awuphakelwana njengegwayi sibili kuyasetshenzwa kufanele ukuthi usetshenzelwe. Njalo lalabo abebandle elibusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna ama-results.